Udaba lwe-draw citizenship babukande into ejabulisayo kakhulu okuyinto abantwana beZimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka betshengiswa betshengiswa ukuthi baza kulungiselwa lokho njalo kuzayenziwa ngesiphangiphangi kodwa kuhlale isikhathi eside abantu beZimbabwe belokhu belindile ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana beZimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni laseZimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebagela elizweni eleZimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangakhi phakathi kwamazwe kuhlanise yibo abantu ababhizi bejumela izinto eZimbabwe okutshengisela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana so kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi atshengisele ukuthi abantwana beZimbabwe akabakhahleleli phandle kodwa abantwana beZimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele abatshengisele uthanda ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo kuyinto eqakathekile zibi kakhulu ukuthi i-justicianship bayilungise iphuthe indima yayo
ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote
nxa kungabe kulungiswe indaba ye-dual citizenship angiboni ukuthi kuyakusekhona okunye okungenza uhulumende anqabele abantu beZimbabwe ukuthi baphathize ama-rights abo bengabantu beZimbabwe nxa bekwenze lokhu ngibona ngathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma useye wayicabanga indima yokuthi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi labo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota okulilungelo laye wonke umuntu oyabe ukuthi une-citizenship eZimbabwe
lona lolo udaba lwe-dual citizenship alusoze nalalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhadalisa imithelo yama-taxes kuzizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe i-citizenship
babugande ngitemba ukuthi kungigceke ukuthi imali okuthiwa imali ye-tax imali ye-tax yimali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lizwe osebenza kilo abantu abakuzwisise kolokwane kunezimali ezemithelo esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokela ngolathi kuhlukile kodwa-ke umthelo wokuthi ngase kubhadalele i-tax akusoze kube yinto abangayenza nxa befuna ukuthi bakwenzele ukuthi bathathe i-tax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyakhona ukuthi babanikeze imisebenzi umuntu ongadonselwa i-tax ngumuntu oyabe kuukuthi wasuka eqhatshelwe ezimbabwe wabeseyasebenzela phandle kuyukuthi waqhatshelwa ezimbabwe uye umuntu osengadonselwa imali yomthelo kodwa-ke nxa kuukuthi ungazange waqhatshelwa ezimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabubhadala i-tax nxa bengathi bafuna ukuthi badonsele njalo abantwana beZimbabwe enye i-tax kuyabekutshengisela ukuthi abasanikezi ukundlondlobala kwabantwana beZimbabwe kodwa kube ngathi bayaqobodisa kakhulu.